abantu beZimbabwe babamba umlomo wangaphansi uma belandela indaba kaBona Mugabe lo Simba Chikore eyokwalana kwabo okuthiwa yidivorce. Into ebabambisa umlomo wangaphansi bemangala yinotho lempahla abalayo bona bengabatwana abelokhu besakhula. Bale notho etshengisa ukuthi banothile yibo abanye abantu izipansha zeZimbabwe abazuza inotho besebenzisa uyise zala loyise kaBona ngenxa yokuthi babe ngabatwana be-first family umkhwenyana lo ntombazana ozalwa ngumuyo omkakhe. Singakhangela kuhle sibone ukuthi balamastendi lezindlu lezimota lamaplazi amaningi adlula 21. Kona besithi umuntu oyedwa akabe leplazi elilodwa, one family one farm. Sibonile njalo ngedivorce kababa uThiwenga lomkakhe, sibona impahla futhi eningi etshengisa ukuthi laba bantu ababusayo bazihuquluzela inotho besenzela abantwababo. Siyazi kubi isikhathi esiningi uma abantu sebedivosa konke kuyachaywa. Uma besathandana bachaya indiva bengafuni ukuthi into lezi zibone ngozulu. Kulesikhathi eside abantu bemangala ukuthi kanti inotho yeZimbabwe iyaphi. Khathesi sesibona ifamily abantu ababili njalo bengabatwana uSimba Chikore loBona Mugabe bale notho engasoze ibe nomunye umuntu eZimbabwe uma sikhangela iminyaka yabo.
Manje pho njengoba besithi bona inotho le bayisebenzela ke
athi bo sesicubungile thina abanye lale bandla liyabantu iCCC sakubona mhlophe ukuthi inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abakufirst family labo ababusayo lalabo abaseduze labo kakhulu. Siyakwazi ngesikhathi sikaMgabe kwaba lo minister laye uChombo nomkakhe khathesi umkakhe ngudeputy minister khulumende naye kwakhanya izindlu eziningi kwakhanya imota eziningi kwakhanya amaplazi amaningi. Sato kukaChombo sikubonile, namhla sesibona okuka Simba Chikore loBona Mugabe. Kusasa ke sizabona okukabani. Kutshengisa ukuthi into eziningi zifihlakele abantu uma besathandana. Mdlana wokuchitha umtshado uzakhanya kudidlwe abantu babamba umlomo wangaphansi. Bakubone mhlophe ukuthi asilo gold lodwa elitshontshwayo, ayisiwo ma-diamonds wodwa atshontshwayo. Ngitsho lo mhlaba, ngitsho le notho, ngitsho lo hard cash. Yikho ke sithi abantu beZimbabwe bathini ngobusela obunje, ngobucilindini obunje.